Behana masiba wenziwe manje baba mkhulu.
Ukhulu masiba lokuphila kwabantunzi kuzonke namhla sixoxa ngenkundla zokuthitha amacala emaphandleni. Kambe besifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathitha amacala. Umlisa wesigaba sembimba umnumzana Daniel Dube kusungula ingxoxo esiyethulelwa inhlanganiso yeHarper Cook Trust.
Njenge traditional leaders court kulamacala esiwakhangelayo then bese kusiba lamacala esingakhangeli. Amacala kakhulu esiwakhangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu, abantu bayaxabana emakhaya la. Yiwo amacala esiwakhangela kakhulu bana abantu sibahlalise kuhle bebengahlali beqabana. Yizo izinto esizikhangela kakhulu bana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu.
Unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana.
Besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kaMdisa or ekaChief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors. Three indlela esifunda ngayo esikhangela ngayo ukuqakatheka komuntu ongumama laye ukuthi abe lelungelo lakhe lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwe-court kumbe esethonisiswa. Kube labantu abangumama laba ababili ku-front laphana ukuthi laye engazizwa esesaba. Imibuzo abe ibuzwa ebona kulabantu abangumama phambili ngale kuyamnika indlela yokuthi abe lephawu ukuthi kube lula akuthi akufakazi konke ngendlela kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi esigabeni wagcine sesifiswenga enkundleni kaMdisa.
Unkosikazi Dube uthi kulabesifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima.
Kale ngalaba abantu bokuba supporter through indlela obaba babi baningayo vele iinkomo zakho ziyahlupha wafela indoda ngoba ufuna ukukhomba wathi wathi but kunakulomama ngale phambili ozachallenja ngabo ubaba ukuthi hayi umama udlelwe zinkomo wesiyakwathi kakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo uyehlekile ukuthi anganqandi inkomo kube lo mama ongama ukhulumele.
Kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala.
It's very difficult, extremely difficult anyway. Ngoba uyafanaayecela. That's why even when you engage in these gender issues, you would see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institution. And by their nature umuntu ongumama must get married and that is hamba. So angithatha umfazi womuntu ngizemfake kodwa.
Loba kunjalo induna uNdube wesigaba seInsiza uthi kumele abesifazana bebe khona enkundleni.
Ngikuwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4. Ukuba ngumama kwami kwavele kwangenza ngafaka la abanye omama ukuthi kube lula lakimi. Iya siyayibona i-culture into zijikile vele. Yekubona lakho sekulamakhosi angomama futhi. Kanti vele laphana singabuyela kulaba abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni. Kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala. Into kumele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo. Asibe ubaba bodwa, umama khona phakathi. Yena umama umelwe ngubani? Into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu. Ngiyabakhuthaza ukuthi batshintshe ukwenza. Bagoqule isimo, bahambe le simo esikiso khathesi. Bakubone, bakuzwisise. Ngoba into yokuqala nje bebeqala ukumisa idalela labo kumele bakukhangele ukuthi kubuye ubaba bodwa yini. Lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena? Ukhululeka okunganani phakathi kwenkundla enjani? Kungathi nxa ngikukhangele mina kabe kulokuncindezela nxa inkundla ime njalo uzomelwa ngubani?
Induna uNdube uthi abatsha labo kumele babekhona enkundleni.
Omelele yuthi ukhona ukuze labantu abasesebancanda bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni. Yamela abone ukuthi akho dokotela kulenyisa izyami nganyenyezela lwana indaba yami nqangile enhloni izazwakala ngoba kulabanye abalenhloni abangakwanisa ukukhuluma. Yikho sikukhangelele ukuthi wonke umhlopho womuntu umelwe. Kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mele abagogekileyo ukuthi nje akaze sihlangane labo bengena ezinkundleni kumbe bemangalelwa kuthiwa bayamachala mhlawumbe yikho nje ngani kulibalekile nje but siyabe sifisa ukuthi konke kungani ukuthi i-covered but inumber iqinise isitshaya. But siyabe sizamile khonokho ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe nje laye laphana emelekile laye ehlangothini lwakanini abe yikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbe usekhulile. Enkundleni akube labo mama abatsha labadala babe khona kubhalanse yonke into. Lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama labo bazizwe belezivindi zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama-opportunity lawo ababambe wasebenzise. Umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhuluma njengobaba, umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba. Kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hhayi angibaphoxe obaba kodwa thina omama silozwela.
Hhayi-ke kwalamhlazi malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke. Lolu ludaba ebesiluxoxelwe yinhlanganiso yapha Trust ibambisana nomsakazo we-Studio 7.
Sigcina amasiko wethu, ongangusenziwa.